go VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ngiyathola njani zulumuhle emakhaya khona ngabo siyalambulela umsakazo kuStudio 7 lamhlanje ngesonto mhla ka 21 February 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kubikwa ukuthi abapheka isilinkwa bafuna ukuthi zithengwe ngamadola amane kusiya amadola amahlanu.
Nxa intengo yangkhona ke isiza kukhuphuka isiyafika lapha abatsho khona. Esikunanzelelayo ukuthi uZulu ke uzathwala gadalala ukuthi akwanise ukuzinceda ekudleni.
Sokuhlupha kweleZimbabwe ukuthola imali yokuthenga impahla kumbe ukudla.
Akhathesi isimo sizima awusozibekwazi ukuthi khona kuyavuka kumi njani kusasa ukuthi uzathenga into ozayithenga kusasa uzavuka imalini.
Bayakhala abesifazana ngokwenziwa ngamadoda abo kweleBrithani.
Ngamazila abasebenzi okwabo yokudla kuphela lokuhlala lokuthanda abafazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Abapheka isinkwa kubikwa ukuthi bafuna ukuthi kukhuphulwe intengo yaso iyefika amadola amane kumbe amahlanu. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi amakampani apheka isinkwa esibiza idola lethumi, $1.10, okwamanje bathi intengo yaso yenza ukuthi balahlekelwe imali nxa besithengisa. Bathi kufunakala izigidi ezine zamadola $4 million ngenyanga yokuthi bathenge okokuphekisa isinkwa nyanga zonke, kodwa okwamanje ibhanga leReserve Bank of Zimbabwe libapha ingcosana yemali le. Sehlulekile ukukhulumisana leziphathamandla zikahulumende ngodaba lolu. Abamele izisebenzi abanjengomnumzana Japhet Moyo owenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions uthi abantu kabasoze benelise ukuthenga isinkwa kungakhuphulwa intengo yaso.
Nxa intengo yangkhona ke isiza kukhuphuka isiyafika lapha abatsho khona. Esikunanzelelayo ukuthi uZulu ke uzathwala gadalala ukuthi akwanise ukuzinceda ekudleni. Kuyabanzima. Asilaqiniso ke ukuthi yikho yini ukuthi siyaswelakala ngokuthi bafuna ukukhweza intengo, asikabi kwazi. Kodwa iqiniso ukuthi ema-supermarkets, ema-shops, hayi isinkwa sesiwuludo, asibonakali sibili. Lami lapho engithenga khona ujahu uyangitshela ukuthi usethola ekota of what he was receiving esikhathi ezidelivering esikhathi esidlulileyo. I-news lezi azijabulisi, imbuzo esiwuzwayo awujabulisi.
Ingcwethu kwezombusazwe umnumzana Clement Moyo uthi akumangalisi okukhulunywa ngabathengisa isinkwa ngoba kasitholakali okwamanje ezitolo.
Into le yaphambaniseka ekuanawuseni i-monetary policy. Monetary policy previously idola laliyephala le-bond paper. I-bond paper yayiphiwe kuyi-fake power. So bathe sebefika laphana basebesithi bona idola alise at par le-bond note. That was enough to create panic le-inflation. So bona ngabe kuthiwa baqala bakhuphe baba ready ukuthi bakhuphe i-bond note. Bese be-announce-ake izinto zabo lezi bazithulele nje bakhuphe nje i-bond note kuphela nxa sebe-ready. Bengakabi ready kwakumele bathule zwi ngalo i-bond note. So khonokho sokulimazile ama-market forces asecontrola ku-parallel market vela akusayenzi. Abantu sebekhuphile izinto ezitolo bathenga basema-warehouse babebelayisha ngamaroni njengabengazi ukuthi babesisa ngayo.
Umnumzana Belief Gawule webandla leZANU-PF uthi uhulumende kuyazama ukulungisa umnotho welizwe loba nje kulabanye abantu abadonsela amuva.
Kukhanya kunezandla ezinye ezifuna ukuphambanisa inhlelo zokusebenza ikakhulu engathi yi-supported esebhekene, ngoba konke khona kokwezinto esenzakala abantu mazibabhenzi sivumelana siphathisana kule kugama ukuthi okuvelela ke ebantwini bonke abanye labanye bakhona kuzana ukuthi yebo bakhona abaganga yabafika izimali ukugama kwemali kufika izimali kukhona abantu bonke abagangileyo nje kumele ukukhulumende yehle kakhulu ukukhamela kholoko sathi inyathelo libanzi bajeziswe labo bantu abaphambanisa inhlelo zemali uyimali zingahambi kuhle phakathi kwelizwe ngokunjalo angeke ngize ngibale into kwehluleka mina ngathi ngikuqala okunye umsebenzi omkhulu kakhulu kodwa akuzange kuswelakale ukuthi ekuqaleni lapha kube nobuhlungu ubuhlungu buza kwakhona ngizakulinganisa ngihlala ngikulinganisa njengokuthi umfazi nxa ebeletha kuba nobuhlungu obumangalisayo kodwa-ke nxa esebelethile uyabe sedlala nje lokuyingane sokumnandi zokunjalo ngibona isikhathi esizayo yabe sesikhuluma ngakho sokwedlule ubuhlungu lobo esiphakathi kwabo afana nokuthi abantu babambane yusemsindawonye abantu baqinise besibili baqinisele yedlula lokhu nxangukhangela
kubikwa ukuthi abathenga iflawa yokupheka isinkwa labasiphekayo bayakhulumisana ngokukhuphulwa kwentengo yesinkwa kuqhubekela phambili ukuswelakala kwemali ezimbabwe lokukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo ngesikhathi esifanayo yasilela impahla enengi okunjengamafutha okupheka ithukela amanamnede kanye lesinkwa ubathabile masuku usethulela lolu daba
Ukuswelakala kwempahla ezitolo kuqhubekela phambili njalo labantu sebethenga buthumuthumu besenzela ukuyagcina abakutholayo emakhaya kumbe ukuthi baphinde bathengise emkambo wensitha. Umnumzana Ngqobizitha Ndlovu, umphathi ntambo wezamafeyitali, usanda kutshela intatheli zindaba kungxoxo mpikiswano ethulwe kumsakazo weVoice of America leZimpapers TV Network ukuthi uhulumende uyazama ukulungisa isimo esibi somnotho ikakhulu ukudinga imali yokuvuselela amafeyitali aza kwenza kube le mpahla eningi ezathengiswa kwamanye amazwe. UNdlovu uthi abantu kumele babekwazi ukuthi ukuzamazama kwemikambo yemali yikho okwenza ukuthi kube lokusilela kwempahla njalo eyinye ikhuphuke intengo okungapheliyo. Uthi imali lohlobo lwama-bond notes ledola lemelika kuyalingana.
Our position is remain the same. There is one-to-one convertibility of the bond, US dollar if I may use that term, RTGS. And government is making all the necessary measures to make sure that this happens. I'm sure we had a few days ago when our finance minister was in Bali. He did also highlight that to the nation.
Kungasenani uhulumende wenza kahle ngokwethula imithetho yokuthuthukisa ilizwe. Engingakutsho njalo ukuthi isisindo semali yohlobo lwe-bond le-dollar le-melika siyalingana. Lokhu kugoqela le RTGS.
Kodwa-ke akunjalo emigwaqweni lapho okuthengiswa khona idola lemelika ngama-bond notes akhuphukileyo. Lokhu kwenza imali igugudeke isisindo isisesikhwameni somuntu. Umnumzana Lungelo Ndebele okhulumela umsakazo weStudio 7 yesikhathi edinga amafutha okupheka uthi sokuhlupha ukuthwala imali kweleZimbabwe.
Ya khathesi isimo sinzima awusoze bekwazi ukuthi khona kuyavuka kuminjani kusasa ukuthi uzathenga into ozayithenga kusasa izavuka imalini awusoze bekwazi and yasila confidence ngempilo yakusasa izinto zonke ziyakhwela ifueli ayitholakali asikwazi ukuthi senze njani and esikufisayo ukuthi nga i-government iyakwanisa ukuthi ibuye isitshele ukuthi khona uhlupho lolo esibhekane lalo kathesi lukhona isikhathi esinganani esibona ngani kuliphutha ukuthi khona i-government vele ayisazisi ukuthi khona isimo sinjani sizwa bezikhulumela nje nxa besema emihlanganweni yabo bezifeni bezikhulumela nje ukuthi hayi isimo siza improve kodwa abakazi basenzele esikufisa ukuthi nesingathi state of the nation address.
Unkosikazi Nothabo Nyathi esinye isakhamuzi sakobulawayo uthi okunye okunjengezilimo kulokhu kusatholakala ngentengo efanayo ngoba abakuthengisayo besaba ukuthi kungabola kungakhuphuka intengo.
Intengo yembida amatamatisi kumbe ikhabheji hayi lokhu ingaqansanga.
Usomabhizinisi wakobulawayo unkosazana Ruth Moyo uthi bahlala bekhuphula intengo yempahla ngenxa yokuthi yikho kanye okwenzakala lapho abathenga khona impahla etshiyeneyo. Ya impahla azifela ntengo eyodwa ngokuthi okwenza njalo sihamba kuma hostela sithole amanye ama prize uza 10 prize ngeprize enye namuhla uyathi subuyela ufice kungasela so forced ukuthi khona uhambe edinga kwamanye kwezinye indawo ngafica into engiyangkhona ikhuphukile so la unxa sithenga into engikhuphukile so kumele la ukhwezi so uyafica ukuthi khona every stock yabile prize e different ngoba ama prizes esuza ngawo a different.
Intsha yona ithi abakhokheli kungenzeka ukuthi bengabe bengasela macebo kodwa kuhle ukuthi abantu bebambane kungakhathalekile ibandla abavela kilo. Lokhu kukhulunywe ngelinye ilunga labatsha elikuhlangothi lwezanu PF Youth League umkhokheli Dube.
Isituation le khona lapha eZimbabwe inzima for sonke ukukhwela ngazo ezitolo akulandi ukuthi ngwezano akulandi ukuthi nge-MTC mina ngwezano I'm a supporter of ZANU-PF yi-youth yeZANU but into ezenzakala ngakhona zitshayisa ngekhanda our president uthule president wethu akakhulumi angikwazi ukumbula enye iplan kumbe kulokunya afuna ukusenzela khona kodwa siyafisa ukuthi ngabe uyathatha inyathelo njengomkhokheleli wethu akhulume something cause situation le inzima for wonke umuntu thina bezanu sisafa kakhulu sebesichallenja ngakho amanye khathesi ngabe lilama prize nezitolo but ama prize ngathi sonke and izinto zikhwela day in day out imchova kungatshaya u-7 yabuzi $2 then amapay asikhwezela.
Ohlaziya ezomnotho umnumzana Sivumo Dlodlo uthi uhulumende kasela macebo okulungisa ezomnotho. Ugcizelele esithi kumele umthetho ufane kubo bonke abamabhizimisi ikakhulu ekuthengiseni imali yakwamanye amazwe.
Uhulumende akumelanga ewandlulele amankampani ngokuthi ungubani umnikazi wayo. Kufanele ewaphathe wonke ngendlela efananayo kungakhathalekile ukuthi bathengisa kanjani ngoba kulabanye abalezikhundla abaphezulu ngale abangathiwa bona bagcinwa ngcono. Singakhangela bona baya bethengisa nge-US dollar kodwa amanye amankampani ezinye ezitolo kuthiwa bengathengisi. Ngakho uhulumende kufanele bone ukuthi umthetho wakhe uyawufananisa kubo bonke abantu abathengisayo. Njalo singakhangela isimo ukuthi siyasiloke siba nzima sokufanele evume yena uhulumende ukuthi usehlilekile kumele evume ngoba khathesi lapha isigaba sesifike khona sokusesigabeni sokuthi sokufunakala amacebo abantu abaningi hashi amacebo abo kuphela bengayenza i-command economy ayisoke ivume vele ngalesi sikhathi sesikhona.
Kwezinye indawo abantu bacelwa ukuthi bathenge amanamunedelo kunye okuninginingi bengakathengi isinkwa amafutha okupheka lokunye. Intengo yamafutha okupheka esemthethweni i-$3.70 igabha lesilinganiso samalitres amabili i-2 liters. Kodwa kwezinye izitolo umuntu kumele akhokhe ichumi lamadola i-$10 kusiya phezulu njalo izitolo eziwatholayo amafutha zithengisa igabha elilodwa umuntu munye ngamunye nxa esethenge impahla ezedlula amadola angamachumi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Umfumfu inyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane owemvukuzane yebele, ye breast cancer awareness month. Ngakho ke umsakazo wakho we Studio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele. Kusukise lamhla ka 22 Mfumfu kusiyafika umhla ka 26. Sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele belandisa ngokunqoba kwabo. Abalahlekelwa izihlobo labo belandisa ubuhlobo abadibana labo. Imfundiso evela kubodokotela kanye lokunye. Lingakhuthwa yilezi nhlelo zemfundiso ku Studio 7 ngo 7:30 ntambama. Lango 6:30 ekuseni kusikisela ngomvulo siya ngolwesihlanu. Umagagasi awe 909 AM 4930-6040-15460 lagu 1885 kHz kushortwave.
Zinana masiba
wenzi wemandla
ngelo baba mkhulu babe lobola
kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa ngodaba olunye-ke olumangalisa kakhulu ngoba kukhanya ngazani-ke amadoda angaya emazweni amanye atshone zinathela utshwala kumbe batshone bedingana le ntombazana kubesuthi laba bathetheyo bagcina belahlekelwa imizi yabo. So ke silomama lapha ke usithandazile Nkomo okhona ngale ke kwele Britane, sibe njalo lobaba Ezra Jesus Banda bakula okhona ngale kwele Britane. Sihloko sami linjani?
Siyaphila njani tu?
Hayi siphile kakhulu. Sihle siqalise lapha ngomama. Akusitshele mama sizokuthiwa ke kuyahlupha khona ukuthi amadoda lingahamba lawo khona ngapha eBritane bagcina bengani abasasebenzi kuhamba njani?
Ngamavila ba abasebenzi okwabo ukudla kuphela lokuhlala lokuthanda abafazi.
Kwenziwa kwini lokho?
Hayi nje basile kuphela bazizihwaba nje siphuma ukuhamba zingena lapha nalapha. Bangasahlonitshwa emakhaya lapho bengasakwazi ukuthi bone bamakhanda awenjini.
So sizokuthiwa lawe wagcina usehlukana lo mkakho inxa yokuthi kwakungani kukhona okukhona. So kungathi kwahlupha kanganani khonokho?
Hayi izila nje lingalancedo nje kwenza konke into emuntu elokhu ebhekeke nayenzi lutho nje kuphinde aphume phandle lobuchapha yikho okuhluphayo. Ongafuni ukusebenza nje yikho nje iproblem.
Baba Ezra Jesus Banda kuvame kanganani khonokho okukhulunywa ngumakhomo?
Kuvamile kakhulu kodwa kunanje kodwa baba abaningi banathiswa utshwala ukuthi singathi i-mental problem ukuthi uyabe ehlukumeza ukuthi umama yena ulimale nini. Umankomo uyabe ehole into elakade imali ubaba engenamali engaholisa ubaba nxa engayidulileyo mali sokumphambanisa ke ikhanda lasicina sengumuntu ophuza kakhulu enathi kakhulu utshwala.
Umankomo nathi okudaba khonapho ukuthi lina phela lile mali phela ezikhwabeni la ucina usithi hayi indoda lokhu
ayayisikho. Obaba yibaba abangazithembiyo basabebele emhawu basikabebele
emhawu njani? Emhawu njani?
Ma umama esele mali sehola imhawu umuntu abe seyomhawu sizibone ngana ngasondoda but thina sabe sumuntu sakho umuzi sifanda sihlale phansi labantwana umhawu yiyo elibulalayo bobaba.
Kodwa lisuka lidelele phela lisuka lisidelela kakhulu ngoba vela sifanda ukuthi zinabantu.
Ukuzidelelisa yini ngoba lihamba lingena lapho lizidobha izikete ezinye ezingazakaliyo lina yena elingazihloniphiyo. Uhambe uyengena lapho unjengile ivithikazi endlini uhambe uyengena le uphunga udobha lento nje engakhanyiyo yikho kwenza kokumama sicine sesifunda ukukhuluma kakhulu.
Babengakwenza idube ekhaya laba bantu laba babehloniphe ekhaya kathese bengoba abezindlini laba kuhlukumeza into ozakuyibona.
Ani kuyazihlukumeza lodwa ngoba lotshwala labuthanda kakhulu sokhona kuthole sehudulana lokunye kwizinto ongazwakaliyo phandle kulokuthi ehlala ekhaya lalikwenza lalifihla kodwa but lapha kusesigcekeni selibanjwa ngamafoni la into lezi zikuthiwa ezintsha yikho kulibambisayo.
Bacina besisola abafana bangithi sebengenazi bethatha abalungu abelungu babengani babahloniphi.
Hayi nina lifuna abelungu bayalandela kuphela lina lifuna umfazi nina elikwaziyo ukuthi hayi baba lapho kuphambanisile hayi baba lapha sezeni so usubona ngani uyatshelwa nje into yokwenza kanti kodwa sebesithi sakho babelungu laba balithanda bakwazi lokupheka futhi.
So kukhanya abakwazi lokupheka inopi phela ejiza lapha babe liphekela nje kulokho ngamabhega lokho
hayi ngokupheka iqiniso yabakwazi yokupheka ngabe kunedani kodwa kunedani ukuthi uphekelwe endlini kodwa umuntu engela ekwenza ukuthi uzivulayo la yimizi ungamthandi ngenxa yokuhlala kuhlukumeza ebusuku lemini
ukula mntu ohlukumezwayo akulala ahlukumeza leda lokuthanda ukukontrol into eziningi umuntu wakhona kakwazi lokuthi hawu sithanda sami umuhle namuhle ucecile kangitsheli sengiphomba ukuba lona sakwazi ngikuhwajelwa kuphela. Cede lapho isitoke sesitole izitoko engalalezi ezilamanga phandle engithiya mina ngendlini ngingakwazi lokutshela ukuthi ayi namhlini kamakhamnandi mama.
Lo-ke ngunkosazana Sithandekile Nkomo lo Ezra Jesus Banda bebexoxa lapha-ke ku-Studio 7. Okuningi ngalolu daba ngenani ku-Facebook ebulenjini be-VOA Ndebele.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumayigobe. Namhlanje sixoxa ngesimo somnotho eZimbabwe. Sifuna ukuza ukuthi abosomabhizimusi abangabantu abasakhulayo bona baphila kanjani njengoba isimo somnotho asimanga kuhle. Ukuze sizwe okuningi ngodaba olusegudwini sixoxa lonkosana Mazibisa, yena ongisakhulayo obekuhlelo Mandela Washington Fellowship, abanye bathi yali, njalo ongusomabhizimusi ongisakhulayo. Masambeni kuye siyezwe okuningi. Right. Ngiyakwamukela kuhlelo labasakhulayo mnumzana unjani?
Hayi ngiyaphila mfowethu, lawo unjani khona ngapha?
Hayi lami ngiphilile. So masithinte udaba olusegudwini namhlanje, yini umbono wakho mayelana ngesimo somnotho eZimbabwe?
Isimo somnotho elizweni lakithi isimayemaye, sifonafona, akukhanyi ukuthi kuyaphetha ngani. Abathi khona kungesikhiwa, the markets are tumbling, they are always up and down. Kodwa ngakuya ngathi ngayo izinto ziyabuyela esimeni saso, idola lizimele kuhle, ingxoxo zonke zichasise kuhle ukuthi idola limi ngakwakhona, le bond note limi ngakwakhona. Yikho kumgqoka abantu abafuna ukuzwisisa. Abafuni ukuthi okwenzakala ngo-2008 kuphinde kube hlele, balahlekelwe izimali zabo.
Hayi siyakuzwa. Awungitsheleke mnumzana, njengoba isimo somnotho asimanga kahle okwamanje, abasomabhizimusi abasakhulayo bona baphila kanjani?
Hey, lapha kunzima wethu. Angifuni ukutshela amanga, kunzima sibili ngoba especially to ama-young entrepreneurs, our sources before in terms of raw materials was ananzela ukuthi kufunakala i-foreign currency, and amabhange bengafuniki ama-foreign currency. You needed to apply in the tax time kuma-black market. Nxa usayithenga i-forex yakhona, suyithenga at a higher price, the cost of production becomes higher. So engikunanzelele kakhulu, especially kuma-entrepreneurs amaningi adingwazi, ama-small medium enterprises amaningi asuspendile ama-operations.
Ngiyazi vele ukuthi wena ungomunye wabasakhulayo abadabuka kwele Zimbabwe ababe kuhlelo Mandela Washington Fellowship, lona uhlelo lenjongo yokuthuthukisa ulwazi lwabasakhulayo abadabuka kuzwekazi eAfrika. Nxa sisixoxisana ngendaba zebhizimusi njalo ezobukhokheli, kukhona na owakufunda kuhlelo lolu olungasiza abosomabhizimusi ngesikhathi esifana lalesi eZimbabwe lapho isimo somnotho asibanga kuhle?
I-program lana nxa ungathiwa abantu bayaphindaphinda kaningi kaningi, bengingafithi abaphinda abantu, ngoba i-program lana ifala ulo donsela, ulo vivi lokwenza izinto. Ngoba ama lessons learned that we're coming across there is, i-problem esilayo iZimbabwe is nothing new. Laba abakhona ngali they also underwent similar problems like ours. But umahluko is, how do you deal with the problem? So engakufunda khona yikho kusenza abanye bethu sibe resilient and tell ourselves ukuthi there's always light at the end of the tunnel. For example, iVermont was not different from Bulawayo life. Yake yavala ama-industry wonke, but they've re-industrialized using ama-latest technology, using ulwazi lwabantu abantu abatsha. Nami ngiyakukholwa ukuthi ulwazi esalufunda ngalo, uhulumende engakhulumisana nathi, sihlale phansi, singaku-implementa lolo lwazi lokuvuselela ama-industry akithi.
Loke ngu-Mike Hobe obekhuluma lo Nkosazana Mazibisa kuhlelo lwabatsha. Sokwesithathu kwamanje sezokholo. Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabingelelana Nkomo, siyabingelela abalaleli, sithemba baphilile, bagcinakele emseni kundawana zonke abakizo. Siyambonga uJehova.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje sithola umbhalo wethu encwadini kaMahubo usahluko ngo-46 undima ngu-10, ifundeka kanje. Thula wazi ukuthi nguNkulunkulu, ngiza kuphakanyiswa ezizweni, ngiza kuphakanyiswa emhlabeni. Bathandekayo, sithola umlobi, umhlabeleli uyabhala iculo kuMahubo, uyahlabelela abe sefika kulapha athi khona othi uNkulunkulu, thula wazi ukuthi mina nguNkulunkulu, ngiza kuphakanyiswa esizweni, ngiza kuphakanyiswa emhlabeni. Ngithanda ukukhuluma namaZimbabweni abahlakazekileyo kuzigabana zonke zomhlaba, abahlakazekileyo elizweni. Ilizwe lakithi lidlula enkingeni, lidlula ebuhlungwini, umkhonomo wethu uyavuza igazi, abantu bakhathazekile, abantu baphila emalayini nefuel, abantu bashayisange namakhanda, abazi ukuthi kusasa lizaba linjani. Manje nxa sekunje abanye bakhuluma into eziningi, abanye bathi bona yibo ababambe abalamandla abangalungisisa lomkhonomi, abanye labo bathi bona balendlela zabo zokulungisisa umkhonomi, kanti intandane labafelokazi badideka kube nzima, abasebekhulile labo kuba wese. Ngithanda ukuthi ngikhuluma izwi likaNkulunkulu kumaZimbabwe wonke ababona ngani isimo sasinzima, ababona ngani ikusasa kalisela themba, abanye babona ngazani ikusasa kalisekho. Zwanini izihlobo zami, utsho kanje uJehova uthi, thula wazi ukuthi mina nginguNkulunkulu. Phakathi kwey'nkinga ezinje, phakathi kwey'nhlungu ezinje, phakathi kwe-confusion enje, labasopolitika bengani abakwazi abakwenzayo, lapha bebababamba khona bathi babamba kungani kuyadilika, lapha abangani bakwa bathi bakwenza kungani akuhambi, konke kungazani akusela themba, uyakhuluma uJehova uthi, zwanini bantwabami, thulani lazi ukuthi mina nginguNkulunkulu. UNkulunkulu esimkhonzayo bathandekayo, lithi iBhayibheli yayisikhona indlala eSamariya, amaSiriya egomboloze isizwe sakwa-Israyeli babavimbezela. Lithi iBhayibheli inhloko yedonki yayisidula okumangalisayo, singakhohlwa ukuthi ko-Israyeli idonki ubabhemi wayekade engadliwa. Kodwa sithola ngenxa yokuthi usumo sasesibuhlungu kakhulu, sithola abantu sebethenga inhloko yedonki ngenkalakade yemali ezinkulungwane ezesabekayo. Zwana mhlobo wami, uNkulunkulu akalandaba ukuthi umkhonomi una 38 years bentshontsha. UNkulunkulu akalandaba ukuthi umkhonomi udliwe zintotoviyane. Kusasa uyakwenelisa uJehova ukwenza imhlola, izinto zivuke zitshintshile. Yikho esithi yena, thula wazi ukuthi mina nginguNkulunkulu. Mhlobo sami, ngithanda ukukhuthaza ukuthi masingadangali, masingakhathali, asiphakamise amehlo ethu sibheke uJehova. Athi umhlabeleli, ngiyaphakamisa amehlo ami ezintabeni, usizo lwami lobuyaphi? Lobuya kuJehova odalileyo izulu nomhlaba. Kasiphakamisekeni ukuthemba abantu. Ngiyangithi mina, othemba umuntu kufana nokuthemba izinyo lixegayo. Uyathi usemshadweni usidla inyama likhumuke, kodwa lithi iBhayibheli babusisiwe abathemba uJehova. Kasithembeni kuNkulunkulu, iZimbabwe iyalunga, iZimbabwe izophakama, konke koba mnandi, kobo mncwa.
Akuyiphethe mfundisi.
Ake standards. Baba siyabonga, siyakhuleka ukuthi baba ukhulumisane nabakhokheli bethu, ukhulumisane labo bonke abezosopolitiki, babona amandla wonke umoya wakho oyingcwele kawuhamba hambe uthinte impilo zabantu bonke, kuphele lokusela lokuganga okukhona. Umkhono wethu vuselele nguwe, ukuze udumo lonke lenkazimulo kuze kuwe, ngelisi gama lenkosi uJesu siyakhuleka, amen.
Lolove kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Angliston Isibanda, olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Le yiStudio 7 lisizwa sisakaza siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kwezemidlalo, iqembu leDynamo linqobe eleBlack Rhinos 2-1 emdlalweni weCasilaga Premier Soccer League odlalelwe eHarare lamhlanje. Kweminye imidlalo, iqembu leHighlanders linqotshwe ngeleBulawayo City 2-1.
Get down now, I'm on it.
Loke, ngumculo kaMlindo, the vocalist, siyabonga kakhulu ke Mlindo ngengoma leyo. Singahlukani ngokuthi sikhangele ezinye ezikhokhela indaba lamhlanje. Kubikwa ukuthi abapheka isinkwa bafuna ukuthi sithengwe amadola amane kusiya amadola amahlanu. Sokuhlupha ke kwele Zimbabwe ukuthwala imali yokuthenga impahla kumbe ukudla. Sigqiba lapha uhlelo lwethu manje, asihlanganeni ngo-7:30 a.m. ebuseni. Olivalisayo ngu-Cape Stube.